Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kuze kuseni mthwaka zomuhle ngomvulo mhla ka 23 kuNhlangula 2023. 26 uqolo kuNhlangula 2023 igama ngontungamili nkomo ezihamba phambili ibandla le-Triple C lisola amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa umnumzana Fikile Mbalula yena othi umholi we-Triple C umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe semelika Abizana PF bathi lanxa behlulekile ukuvuselela umnotho bakhangelele ukunqoba kukhetho. Ababalisi bachaya indiva amazwi kahulumende awukuthi usebakhuphulela iholo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-Triple C selisole kakhulu amazwi kanobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Fikile Mbalula yena othi umkhokeli we-Triple C umnumzana Nelson Jamisa uyisikhothamathe semelika. Ekhuluma ngempela sonto emhlanganweni we-ANC uMbalula uthe elemelika lile njongo yokugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni lifake yena uChamisa okuyinto athe akumelanga ivunyelwe. Uthe uMnangagwa uselethe enye inguquko ebivele ifunwa imelika eZimbabwe kepha uthi lanxa kunjalo leli lizwe lokhe lifuna uMnangagwa aphume kungene uChamisa. Umbalula wethu le amazwi la ngesikhathi uChamisa ekwele South Africa lapho aqhube khona umhlangano lezizalwane zeZimbabwe wazikhuthaza ukuthi zibuyele ekhaya ziyevota mhla ka 23 kuNcwabakazi ukuze kususwe izalo PF embusweni ngoba isivoxe yavoxa yadiliza umnotho. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafa.
Akusethu sithina abeZimbabwe kakhulu abebandla labantu i-Citizen Coalition for Change elithungamela ngobaba u-Advocate Jamisa ukuthi i-public iyabamba umlomo wangaphansi ngenxa yokuthi bayazi South Africa nge-quiet diplomacy leyo eyasitshonisayo ngesikhathi ibandla le-opposition lithungamelwa ngubaba uTsvangirai. Ubaba Mbeki laye kazange eme eqinisweni wasebenzisa ubuqinga wokuthi kule-quiet diplomacy. Ngalokho ke ubaba uFikile Mbalula la njengoba elibandla le-ANC kambe ngathini phela i-ANC angithi system ayisiyo muntu njalo engathini njengoba bona bavumelana ukuthi bazancedisana ngama liberation parties lawo ayethungamela emhlahlandlela wekucathelana esingathi i-guerrilla warfare ngezikhathi sibuswa ngamakhiwa. Laba abantu yikho libona iSADC ingananzi ukuhlupheka okwenziwa eZimbabwe ngoba bayavikelana lolimi le lamazinyo brugwe lebhanti. Yikho ke akwesethusi kodwa abantu beZimbabwe phela yibo abazazikhethela hayi ukukhethelwa ngamanye amazwi.
UMbalula uthi njalo uMnangagwa useyilethile inguquko eZimbabwe useguqule lokhu lalokhuya kwaba lobubelo. Kodwa uthi lanxa kunjalo amazwe ayizitha la alokhe efuna ukumkhipha embusweni ngoba efuna kungene umuntu wawo onguChamisa.
Kambe ngabe uyakubona ukuthi sihluphe kanjani ngatsho njani ukuthi ubaba uMnangagwa se guqulile inotho yona inotho isiwa nsuku zonke idola leZimbabwe seli 129,000 RTGS ayi insumansumane nje umuntu omdala ozama ukutshengisa ukuthi bavumelana bavikelane leZanu PF ngalokho thina asingake sabathini ngoba kule public relations international relations esihloniphayo uma engomunye ngabe phela uyaxoxa sitha lo baba uChamisa than ukuhamba public asifuni ukugoromba ngabantu abadala ngoba singakhuluma sebeza ukuthi asihloniphi sibona ngani ubaba uphosisile okuthiwa singamapapesi kanti uthini ngabantu abafela emajeli njengabo Sikhala lo Jacob Karivume
lona uhambo lukaChamisa kwele South Africa libona luphumelele yini libona bekhona mpela abazaphenduka bezevota ngemva kokuzwa inkuthazo yakhe
uhambo lukababa uChamisa ngumuthi abantu bonke sebesithi elections seziphuzile singathi ukukhuluma kwakhe kupha abantu amadlabuzane lomdladla ukuthi ngabe ama-elections akusasa.
Umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uyaqhubeka ngemikhankaso yakhe njalo ngempelasonto obesechipinge lapho athembise khona uzulu intuthuko nxa engamvotela ibandla lakhe. Kukhetho olwedluleyo ngo-2018 uMnangagwa wathembisa abantu okufanayo kepha iningi lithi impilo isinzima kakhulu nanku umnotho utshabalala imihla ngemihla. Sixoxela uMnumzana Belief Gawule ilunga leZanu PF.
Okukhona ukuthi nxa sikhangela isimo somnotho asibuyeleni emuva bithana sikhangele ukuthi lapho esivela khona eduzane lapha kwenzakaleni ngemva kokuthatha uMnangagwa ethatha umbuso sihlangane lezehlakalo ezinjengento njenge-COVID. I-COVID yiyo ebuye yaphambanisa inhlelo zonke zomnotho ayikhona eZimbabwe kuphela umhlaba wonke jikelele kwazise nje nxa sikhuluma nje sikhangela kathesi lezimpi lezi eziphakathi ko-Russia le-Ukraine zibuye njalo lazo futhi zatshayelela zalimaza umumo wonke okhona umhlaba wonke jikelele into kazimanga kuhle emhlabeni nkomo lakhangela lakwo South Africa ungathi akhangela eZimbabwe kuphela kusho eZimbabwe kuphela into ezamanga khona wena eSouth Africa umakuthelwana bethu khona ukuzima ukhangela esikhathini esiningi imali zezibuya zikuhle zivelele eSouth Africa kanesa kula mali akulanamisebenzi khona ngale kade isinto zonke ziwomile kuwomile indawo yonke nkomo ngomumo womhlaba hatho weZimbabwe kuphela yiwumnyama kuphela esihlangane lawo ukuthi sithi vele thina sinjalo umkhono wethu vele kade uvele uphansi uvele ubhazalele saphinde sahlangana lezihlakalo zenezinyakazenezi kwenze umumo wabamubi ngamani kodwa usukhangela futhi inkomo yokuthi kwesisikhathi kulezinye izinto esimele sizikhangele sizibone ukuthi zenziwa ngabomu ezingathi yisabhotayo ekhona eyenziwayo ngokukhwezwa kwezinto ngabantu abakhweza bengalazi zathu kodwa bebona ukuthi sesilandile election yiko kubi khona ofana nkomo khona kwakwezinto kunjakhono.
Abamabandla aphikisayo baba Gawule bathi umnotho ubulawa ikwehluleka kwenu, ikwehluleka kukahulumende wenu njengeZanu PF. Bathi lifaka imithetho ama-policies angalunganga abulala umnotho, kanti njalo bathi lilenkohlakalo kuZanu PF yini libulala umnotho ngokweba inotho yeZimbabwe efana legolide njengalokho esikubone kwaAl Jazeera.
Okukhona nkomo singakhohlwa ukuthi umsebenzi wenkohlakalo lowo xa siwukhangela hayi singawukhangeli kuphela sithi thina kumbe ngaphi ungakhangela ebantu eZimbabwe la njengolast time ngangikhuluma ngisithi mina khangela ama-councils even alala aranwa i-opposition i-corruption ekhona kungcolile konke khangela amadolobha njeabo-Vicfort aranwa yi-opposition ala madolobha lala ukhangele uzathola ukuthi i-corruption ikhona indawo yonke biithi kuzanu p f biithi ku-opposition konke kuyafanana i-corruption ikhona ngiyavuma ukuthi i-corruption ingeyinye yezinto esezibisele emuva inhlelo zokuvuselela umnotho welizwe imali eziningi zilahleka emsebenzini yenkohlakalo even ima porta lapha silahlekelwa izimali eziningi kakhulu ezimele ukuthi ngabe zingena ezikomeni zikahulumente kodwa ezingena ezikomeni zabantu. Ngokunjalo ke asikhangeleli-ke sibe sesiyaphambili futhi ukuthi hhayi ayisiko konke nkomo wokuthi singakhangela sithi thina uhulumende sithi uyehlulekile laphana uyehlulekile. Ha, asikhangeleli umumo wakhona kathi wona njengoba ngisitsho mina ngithi kathi eZimbabwe ngingasala ngaphi, imihlaba wonke jikeleza ukhala ukhala ngokuthi into kazimanga kuhle kumisimo somnotho esibangelwa izimpi zabo-Ukraine labo-Russia ukukhweza amafutha kungakhwela amafutha kumiso kukhwele yonke into.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ isiwatshaye indiva amazwi kamphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima, yena othi uhulumende uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo. UMavima utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi iholo leli lizakhutshulwa ngedola leZimbabwe kanye lama-allowances abhadalwa ngedola laseMelika. Uthe bazakhulumisana ngalolu daba lezisebenzi zikahulumende emhlanganweni wabo weNational Joint Negotiating Council. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUZ umnumzana Themba Kuyemo yo.
Siyamuzwa lathi uhulumende exoxa esithi uzasengezelela imali ngemali yakweseZimbabwe langemali yase-America. Okwakuqala ngicela ukuthi sithi thina siveleka silaholo lemali yase-America. Iholo lethu lemali yase-America yi-zero cents bese sithola i-allowance ye-COVID le-allowance engelabizo esiyinikezwa nguye uhulumende. Kumali ye-RTGS kuyinhlamba ukuyibiza sithi liholo, kodwa-ke yikho lapho esihlangana khona ngomholo wethu. Phinde sinikezwe enye imali ebizwa nge-80 US dollars kodwa yona ibuya i-RTGS okuthiwa isebenzisa i-rate yamzukwana ifakwa. Ngezinye indlela uhulumende nje uyaxoxa nxa ekhuluma ngokwengezelela abantu imali khona kuvele kungela mali abayiholayo.
Ngiyazi ukuthi kalithanda ukukhuluma njengababalisi ukuthi lihola malini, kodwa nxa ungayihlanganisa imali eliyitholayo ngamadola aseMelika le amadola eZimbabwe ungathi yimalini njalo isilela ngokunganani nxa liqathanisa le mali elifuna ukuyiholiswa?
Empeleni kunzima ukuchaza iholo lombalisi ngoba livele lingekho. Kodwa-ke thina-ke njenge-ATUZ sahlela sabona indleko zethu sazibona ukuthi zidinga i-$1,260 ukuze umbalisi enelise ukudinga indleko ezibalulekileyo. i-$1,260 akusomali eleja phakathi, akula kuzijabulisa ngama-basics okuqakathekileyo okudingakala emuntwini ukuze enelise ukunakekela imuli yakhe. Okwemali esiyiholayo sibili kathesi siyabe sithethisana nxa sikhuluma ngokuthi kule mali esiyiholayo. Akula mali engabala ukuthi iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-RTGS. Akula mali ongathiwa iyaholwa ngumuntu, sikhuluma nge-allowance. Iholo eliyilo elidingwa ngumbalisi esilibiza njengokuthi living wage i-$1,260.
Uhulumende njengoba esithi akalayo imali eliyifunayo, akula yini enye indlela elingayekethisa ngayo likhulumisane lihlangane phakathi layo uhulumende?
Uhulumende uvala abantu amehlo ntatheli ntungamili mayesithi ngala i-US dollar. Lokhu sikutsho ngoba sibona uhulumende enikeza abantu abangazange bacele imali. Ekuqaleni le muva sambona enikeza ama-MP ama-$40,000, enikeza ama-deputy ministers ama-$350, enikeza ama-ministers ama-$450. Zimali lezi, i-US dollar le, thina siyabe sicela i-1260 awukhange nokuthi kuphuma ama-1260 amangaki ku-40,000. Kungensuku zatshwala lapha simbona uhulumende enikeza amajaji imali engangama-400,000 enikeza ezinye inkokheli izimali ulazo uhulumende.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi ugatsha lwePublic Service Commission solulaye izisebenzi zikahulumende zonke ukuthi ziphatheke kuhlelo lokufunzwa imicabango lembono yeZANU-PF oluqoqwe yileli bandla phansi kwesikolo salo seChitepo School of Ideology. Inkundla yeNews Hawks yona ithi umphathi ntambo bona ngokwethulwa kwemibiko onkosikazi Monica Mtswangwa uziyangisile kakhulu kungxoxo ayenze lo msakazo SABC kwele South Africa ngeviki ephelileyo lapho athe ekhuluma khona ngekhomishini ebona ngokulwisana lenkohlakalo wathi ibizwa ngokuthi Zimbabwe Anti-Corruption Corporation kumbe Company. Kodwa likhomishini uxolo kodwa likhomishini ibizwa Commission isihlobo iZimbabwe Anti-Corruption Commission. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Seveni njani umasenga lo khuluma ngilaphe kobulawa ayiphumule emadoki hayi ZANU-PF siphelele umphako le sifake nyoka efileke abantu bayebethuselwa into ezingelancedo lesi basukuma abantu bayivota ngobuningi baphuma laba abantu ezilong ezi kungaba namavoti amaningi bazayishule kuriqa le nto ekhulunywa nguthuma ukuthi abantu bezimbabwe sebekwazi ukuthi umnotho uyiswa yizida iziphi lezo zida waye bebehlula yena ukuthi bazimise njengohulumende obusasa njalo bona balazo yini izitolo umbuzo ukuthi bona ezabo izitolo zichiphile yini ezabo izitolo abalazo yini izitolo akekho nesitolo phakathi wabo bonke zonke nje izigebenga zezano phakathi wabo bonke akekho nesitolo yini ezabo izitolo zibiza njani iprice bathengisa ngamabhondi yini bathengisa ngamabhondi yini njalo izitolo zabo zichiphile yini umbuzo lowo ufana ukuthi likele imbuzo asitshele lo lothuma wakhona lo uhlezi umana
mbingelela enkundleni litshona njani basakazi hhayi siyayizwa izano umkhuba wayo lokhu iqhubeka ngomkhuba wayo kuhamba irobha abantu labo bevuma abantu izinyani lomnyanga likhala lisiye emakhankeni abantu abajabulileyo njengalowo baba engimuzwe ejabulile ethi khona sokubonakela ukuthi umnikazi ngubani ngicabanga ukuthi yilo izinyani lomnyanga elikhala lisiye emakhankeni ngoba izithembiso zezano aziyindawo nje siyazazi sokusele kuphela abangaboniyo emehlweni abayibo abangabelokhu betshelwa nje into efanayo for 43 years njengoba limzwile lo mama lo unkosikazi kaChristopher Mtswanga laye uyafana nje lo mkakhe abantu bathathana babuya bafanana nengqondo zabo ethi uma ebuzwa umbuzo owubuzwayo kodwa engaphenduli kuyayangisa ukuba le pride embi engalancedo abantu behlupheka kangaka kodwa yena ngoba esidle shutha uzezokhuluma nje into engayisiyo edelela abantu edelela umhlaba etabantu basezimbabwe baphila kahle bafundile bafundela ukuyahlala kwamanye amazwe
esithethe 7 senokuphila hayi siyancenga ngezimbabwe yethu lapha hayi uzima kukhona lesimanga abantu abaloko besathi zanu zanu isimo sinje emhlabeni worojo omnanga kube kutazela yenzela ukuthi lokuthi kukhoneza yenza ukuthi lokuthi kathesi njengoba ilizwe lifile linje akithi hayi angazi ukuthi thina abantu abamnyama singabantu abanjani iy'moto zethu akwazi ezinjani ma hayi bakithi kasike sitshintsheni bakithi siphila zima kangakaloko sesathwanjisa izulu lomhlaba umuntu owesimbonayo ukuthi vele kananceda kithi hhayi asifoteleni iqembu eliphikisayo i-triple C hhayi bakithi asisameni ngamandla wonke khiphe emqembuleni ngiyacela sibili hayiba ngempilo esiyiphilayo le hayi 5 years futhi siyedoza 5 years sihlupheka so
abuyo kustudio 7 ninjani balaleli lapho alungu ndlovu okhulumayo lapho sinjani lani basakazi okips lapho lakonkomo oplezi nzulu ngifuna ukucebisa ku-honorable uchamisa laphana ukuthi yeyi bangathi nxa kwabe kuyukuthi bakhulume enye into babe sebeyenze etshiyeni le nto abayikhulumileyo xa kungathiwa abantu basuke ebantwini kabakhethelwe abantu labo bakhethwe abantu kabafakwe beyibo abakhethwe ngabantu hayikhona ukuthi sebekhuluma into bebe besebengasayenzi ukwenza njalo kutshengisa ukuthi kabatshiyananga futhi lezano bangakuyenza lokho baba bengatshiyananga futhi lezano ngabaqonde eqinisweni lokuthi into abayebeyitshela abantu yabayenzayo nxa bethe amakhandidethi akhethwa ngabantu ngabayithatha amakhandidethi akhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi kungabi lokuxokozela ebandleni ngoba kungaqalisa ukuxokozela lingakhethwa litshintshela abantu into elibayazise yona libe selibatshintshela abantu abasoze balikhethwa
linjani linjani kwistudio 7 balaleli nabasakazi sibonga lo msebenzi elisenzela wona lisitshela izindaba zonke zasekhaya kodwa ke mina ngedwa ngithi abantu bemathebelelendi kabayekele ukuba belokhu berojwa kulokhu kuthiwa kuzayenziwa lokhu kumbe vele ngingathi mathebelelendi ngithi abantu kabayekele ukuba belokhu bevota beqanjelwa amanga ngomnanga gwabo naba belokhu bethi kuzayenziwa lokhu kunini vele kuhlala abantu bevota kodwa kuqanjwa amanga kade kumele kuke kuphume labo bonaba bamhlobo nalo wodwa kuke kungene labo abantu besindebeleni labo bake babuse ngoba kunjenje bazaba belokhu beyakha kibo khona le mpumalanga thina sihlupheka ngapha emathebelelendi
sabona studio 7 sabona studio 7 linjani basakazi bethu ngiyalikhulumisa ngithi hayi abantu bakithi mani abayekeli ukurojwa mani hayi iqembu lezano mani lihlukumeza abantu kakhulu mani ngokuhlala libaqambela amanga libathembisa izulu lomhlaba lenza lokhu lalokhu ma liqeda nje ukuvotelwa litshaya ikhona liyahamba liyaze libuya after 4 years sokusile umnyaka uyabantu kuvotwe so abantu abazama ukuphuma kikho lokhu mani beke beyihlukanelezana asizame lokufaka iqembu elitsha esizakwazi ukuthi sikwazi ukubonisana sikwazi ukukhuluma lathi sizwakale ngoba izana akula nto ungabatshela bekulalele phande ukuthi bekurobhe nje bekuqambela amanga
emsakazweni salibonani emsakazweni kustudio 7 ayi siyazizwa lezi ndaba ezikhulumayo basakazi abahle mina indaba yami lapha namhlanje ngikhangelana labo abancintisanayo kuqisiye ekuthumeni sokhetho ngicela amazimabhoni sike sivuse inkophe sike sivotele lathi triple C sike sibone ukuthi yenza kuphi uma utshamise ngawina sike sitshiyane lo mnankagwa sesidiniwe ngesenzo zakhe bantu ngiyabonga nguyilari dube khona petshiredzi south endaweni yamalibati
ke ukubulise abasakazi nabalaleli be-studio 7 ngamafishane ukukhuluma igama nguThulani Ndlovu enkaya eMondweni Sikhobokhobo ngithi ngike ngithathe ukubonga ubaba uPrince Dube Kosibanda ngokukhuluma akwenzayo ethi ugawule akahlukane nento zaseHarare kabuye ekhaya ukusuka leso sikhathi ugawule hhayi uthule empela uphelelwe ngazi ukuthi aqonde kuphi ngazi ukuthi ayenzeni uyinyoka njenamakhanda amabili wangazi ukuthi aqonde kuphi
lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona ngeWhatsApp lawe ungasithumela awakho kunombolo ezithi +1 202 465 Kwezemelika unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi ukuhlamukela uhulumende wakwele Russia okwesikhatshana okwenziwe ngumholi webutho elizimeleyo ele Wagner umnumzana Yevgeny Prigozhin kuveza ukuthi izinto kazimanga kuhle kuhulumende kamongameli Vladimir Putin. UBlinken wethule amazwi la izolo emsakazweni we-ABC. UPrigozhin yena okhokhela ibutho elilwa ngokubhadalelwa leli uveze ukuthukuthela okukhulu ngolwesihlanu esithi amasotsha akhe ebeselubhekise eMoscow okuyisigodlo seRussia ngenjongo yokuyakhipha umphathintambo walelo lizwe obona ngezomvikela ngoba esithi ubhombe amabutho akhe alwa kwele Ukraine. Kodwa usuke wahlehla ngoba esithi ubone ukuthi kungachitheka igazi eliningi. Prigozhin ungumngane lo Putin. UBlinken uthi ukucabana kwababili laba kuveza ukuthi impi yabo kayihambi kuhle. Sixoxele umnumzana Difa Dube olandela ezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu.
Umholi weWagner laphana uProgozhin into le ayenzileyo yokuthi ahole abeqembu lakhe noma ahole amabutho akhe ukuthi ahambe ehlasela edropheni laseMoscow kuthiye abantu abaningi bale confusion eningi kakhulu. Kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi ngaso sonke isikhathi lapho okusuke khona kube khona impi, kuba khona njalo abanye laba ababesuke beyikhwezela impi leyana abadinga inxeba lokungena ukwenzela ukuthi bayenelise ukuthi baqhubeke phambili njalo betesta amanzi befuna ukuthi babone ukuthi umfula lo ungabe utshona okungakanani noma ungabe usatshona okungakanani noma isiziva singabe sisaselengwe yini noma ayisekho okuyinto abasebenzise lawa abeWagner ukuthi babone ukuthi kuyeneliseka lokho yini noma cha. Njalo okunye ukuthi bahambe baze bayifika laphana kusuke kwaba ngendlela ezimbili, khona ukuthi abeWagner lo provision waba ngumuntu owayeseduzane kakhulu lobuholi beRussia, waba ngumuntu oseduzane loPutin, yikho kwenza ukuthi astadishe noma azwisise ukuthi umbuso weRussia ungabe kuwukuthi uxokozele okungakanani okwamenza ukuthi abe legunya elikhulu lokuthi ayenelise ukuthi aqhubekele phambili lokwezama ukuthi ahambe umango lo obekade sewuhambile bese kusele 200 kilometers kuphela ukuthi afike edropheni laseMoscow.
ELeRussia lilizwe elilebutho eliqinileyo kanti lilezikhali ezinkulu ezigoqela ezempubhiso. Umlisa lo kahle kahle eqala indaba yakhe ubethembeni.
Umnumzana lo nxa sithi siyakhangela yena okushuthi wakhangela wathemba ukuthi izikhali lezi asazitholayo ayeziphiwa nguye njalo uPutin ngesikhathi encedisa uPutin ukuthi ancedise uPutin ukuthi ahlasele ilizwe laseUkraine, wayesezibona ukuthi yena useqine enough kokuthi yena usengaba ngumuntu osengathi mhlambe njalo lokusondelana kwakhe eduze loPutin wabona ingathi usengumuntu osengangenela elizwe laseRussia ayefika aketule umbuso umbuso kamnumzana uPutin. Ngenxa yokuthi wayesefunde okuningi, njengoba ngikhulumile phambilini ukuthi wayefunde okuningi ngokuzisondeza eduzane loPutin njalo lokuzibandakanya eduze loPutin. Kodwa-ke into angazange wayinanzelela wamisjaja wangasacabangisisa kahle ukuthi ilizwe lase-Ukraine ilizwe laseRussia izikhali abalazo zinkulu kakhulu angasozwa yinelisi ukuthi azimele.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo kaZulu futhi ulandela ezombusazwe zomhlaba. Sixoxela ekwele United Kingdom. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi owenu untungamilinkomo lichone kuhle.